sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-29 Ngcwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama-ballot papers kuvunyelwane kuma V11, i-opposition ezonke including lo mlangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a-authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatshi le-election esibe layo 23 August 2023, ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla le-ZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampeni le ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lokhe i-development ibonakale isebenza isenzakala. Amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe e-Second Republic in a short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzaqutshwa kakutsha kungelangxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yikuchitha isikhathi. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oyimpumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela, ngithi mina kumele ukuthi ama-ballot papers kuvunyelwane kuma V11, i-opposition ezonke including lo mlangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a-authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama V11 a-authentic, la iZANU ama-agent abalayo balawo ama V11 a-authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila lezikliwi ama-ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with i-evidence ye-crime scene, then sokusiba le-problem ukuthi ingeke laqhubekela phambili. So into esizakwenzakala-ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba i-SADC nxa njengoba layo isichiyo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokukhondaktha ama-elections awe-SADC. So kutsho ukuthi umnanga kwanqa engomisa ikhanda ayiphambili ngumuntu yabese illegitimate kusadiki njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kusadiki ngoba is an illegitimate president yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadiki ngoba ungakhohlwa ukuthi la yomgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadiki ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadiki so into inalibi ikhulunywa ngundoda yenalo wamahovets ingqondo yezano ivele into abalayo
phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla lesi-CCC lamanye
angiboni kanje ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho yebo ayizeki umthetho uyophule sibili kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate awudingi i-CCC kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contester be-ruling party so ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengadla ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona but undoda ukuqina uyambona nje lenxa umkhanya ukuthi umuntu ongena enhloni ulakho ukuthi ngomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa kodwa-ke hhayi bekungeke kwaba yikuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni
alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane kwelunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula iningi eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhlezi ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi iningi liphephelele elizweni le-South Africa kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela i-SADC lezinye elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubesebenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo abasola ukhetho lolu kubalisa abancintisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso kesizwe imbono yakhe
elokhu engathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000 angikaze ngiyibone i-election efana laleyo ebesikiyo ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga ngile simanga ngile sithuli sokuthi thina njenge opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe ku election engela inspection ye ballot paper i election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo 7 ngapha ngakithi ku ward 1 iyaze yayoqala ngo 11 esithola lapha ku police station ade ngivotela khona iyaze yaqala ngo 1 o'clock kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo ngingazi kumbe kube lesandla sokunye okube khona kodwa-ke hatshi leyi election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWandle West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu sina sonke abantu abakhe ikakhulu khona pha eWandle West nokubabonga kakhulu ngoba bakhontributile kakhulu kakuhle uba nopresident ezekuyele.
Umnumzana Richard Moyo umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala, amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time zikhokhelelwa kuba uMnangagwa. So uyakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo and kulama-projects ade waqalisi kakhulu eMathebeleland North igwayisha ngalo uyayicedisa zisiye u-unit 7 zimbonile phela then lamanye nje ama-project akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kusenethi ebandleni le-Citizens Coalition for Change umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka mu ama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections bethenga ochikenini bethenga impuphu bethenga abantu bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North singela lutho singela chikenini singelala t-shirt sazama sawina. Kodwa-ke emashonale njengokwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona abantu bayavotelwa akula muntu noma ufundile kumbe afundanga ungutisha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala sizakubhalela. So ukuwina kwabo labo yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekatshetshethe eWange umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisisa indaba zomnotho kube lamathuba emsebenzi kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. Uchabisa unqobe kobulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. uAngel wakhethwa lanqa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi uAngel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi phose wonke amalunga enhlanganiso yePAP awazi ukuthi uAngel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi leAfrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeTTI eyaphiwa ithenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minombili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwe-commission yezokhetho eZEC kunye lenhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obugatsha lwezokhetho iZEC. Ibandla lezanu PF lona lethesa icala inhlanganiso yeTeam Patchelu ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ikama uMichael Mpofu ngikhuluma ngalapha ekade kwafayi ama-reserves esiwazile ukuthi kunanga kwasebuyelele futhi ukuba ngu-president but sikubona ngathi kuvela ngeke ebe sesiyikhophe izanu angatshintshwa ngama-reforms abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwanga. Hhayi, akutshintshwa ama-reforms izeke kayitshintshwa le zekuyasidlisa abadala. Sekubona ne-studio seven, sekubona ne-studio seven. Hhayi, siyabonga ithuba namhlanje ndingelela bonke abalaleli buka-studio seven. Hhayi, sizwa lapha ukuthiwa umnanga kwa owinile sizwa sidabuka kakhulu ngabantu kwakusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kutshitshe laphana kuzek izek kayike itshitshwe kwenziwe ama-reforms, the local reforms, sibe le-free and fair election. Salubonani, salubonani ikama FM Zuma ngilapha ekarupaka esiwazile ama-results wazile kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhangeleleyo kwisiqhele uhulumente uzatshintshwa kodwa ke manje sibuyelele izanu piyo okwenze ibuyele sibona ngathi zeke izeke kayitshintshwe leya kayisebenzi kahle, sisebenzi kahle. Kubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi singabagulayo siyahamba njani, dinga ama-reforms akutshintshwe izeke leya kuzokubanisa ukuthi live lilunga.
Salibonani, salibonani ku-studio seven okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa obhulu khulume ngendaba le eka-Emerson Mnangagwa ukuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya. Ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelike ekhaya ukubuya ekhaya kungalamsebenzi siyosebenza. Uyabona kulamsebenzi akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe izano vele lapha. Izano ilibulele ilizwe laba pass libulele kakhulu yanelizwe. Ilizwe lalingcono kusalo Smith. Yonke into yachiwa ngu Smith ayisekho. Amadama egetshwe ngu Smith, izikolo yi yini yini eyenze uSmith isifisi wehlo kuthelungisa umgwaqo 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 umnankako lo kodwa bese jike kithimethi hayi akuchithi into leyamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya sicotshwa eSouth Africa sike zotevulela amathuba emsebenzi sithi sibuye sithola umsebenzi khona
allo Jesusin hayi thina sithathile ngabantu labo abantu labo sebesihlawulise kakhulu bese sijabulile sithi akuyangena ijaha elitsha hayi zani inkani hayi hayi sithatha amapiki sibili siyayikhuphuna ngoba i-concrete hayi i-concrete sibili hayi sesithose sikhathele mina ngijetha suke ngikayiflawu
sanibonani basakazi nabalandeli bakaradio seven ezibuhlungu izonezo ezokuthi izanu ngempela ngempela iwinile athi nxa ke wini le ndaba uselebreta singakubona akunamntu ojabulile wasezimbabwe hhayi akula shem mna ngingamboni ngizobuya avotelwa ngayo ubuye ngizwa kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondema izinto eziso bakhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaphuthwanga kahle okumele kwenziweni weyifowatela labo kufuze bacacela bacacela abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi bethi aluqhutshwanga kahle uyebo kunjalo hhayi sofuze bazihlalele nje babe bengelancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaci ukuthi kuzisukela lapho iweyifowad ithini ngoba abantu basingeza khona inaza kufayit yezi ezinye zokuhlupheka ezingaka ezivaloku hlupheka ungadalapha kusazonyiwa la la
salibonani salibonani bakastudio seven balandeli nabasakazi bonke njengatsho mina ngathi kona uvota ivoti lasezimbabwe lisisiza umuntu loko ngisitsho phela ngiqinisile ngiqinisile uvotile ezimbabwe noma uvota ngokafanayo ngoba ivoti lakho alisebenzi kuwuhlungu lokwenzakalayo lapha uhlungu uhlungu sithathelwa malungelo ethu izano esithatha izimbabwe yezimuzi wakho ngozamlanda kho lanalaba abangani bakhe akuseyilizwe lela ngumuzi wezano othi mawafuna ukungena ebusuku uyangena mawafuna ukwenza into esikhathi so isikhathi sabo uyazenzela nje intapho oyifunayo so kodwa ubuhlungu sizibuhlungu
sitibezezeni salibonani njani basakazi abahle labalaleli abahle hhayi siyaye izimphumela yokuthethwa engayamukelekile hhayi laso sifunakala intani la abama singaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela kuyengena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into eyodwa ngoba phela singadlala abantu bezanu p f abomnangaka lakho
salibonani 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 ma-studio seven studio seven ku-studio seven lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhaya lasezimbabwe lapha ye siwubonile umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina ngake ngibona abantu abadala ma besidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana izithwalo ukuthi benze basuthe kathi lowo baba ongachiyela abantwana isidalo kathi ngobabo njani sesesiya laphana-ke mazimbabweni amahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ezitaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasosha angikhona ngathi kalambanga alambile wonke lamapholisa alambile awusuthi lawa soze behawukele lokhu sikwenza bakahawukele abanye sizabe silabo emkhosini abanye bababethemsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala izwe lonke asibambaneni sikhipheleli cegulweli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwani yibonge yiyehle lapha esihlalweni yabonga
sinyelele enkundleni ye sike sikhuze undoda lowo othiwa nguthile umbomo udenda lo emthwakazi republic party into ekhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci lokho okukhulumayo lokhu esikuze ukukhuluma ku-studio seven akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo asiyo nto enganceda abantu lamhlanje thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela ama-goals e-politics e-party yakho kodwa akungeke kusincede ngaludo lokho okukhuluma ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident lehluleke khona ukufaka mbe lifaka amalokhuzeni amathathu mba mangaka ama-councela kodwa ube sosithi abantu basemathebhelendi bengavoti belindele lina lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhathele into yenu ayica ayicaci lani siyalisupporta mpela kodwa into engayicaci mani ayicaci mpela ukuthi iyangaphi isuka nje la igcine kungathi into ekhosisa abantu ngoba mawukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulantivi noyenzileyo khonapho eliyenzayo zero ikutshona nje likhuluma kuphela licabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into mawukhuluma ujule engqondweni ungaphonge ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhulumayo zwakayo.
Lawo ke bengamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka-4 ngoMabasa womnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe uTrump usekelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezisabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocumungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Wona laba bantu yiwo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kuno naleli lizwe ukuthi omakhelwana bethu uzibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump because bakholwa uTrump ngumuntu ongakhokha uyakhokhela ilizwe futhi kusho ukuthi ziningi izigebenga. Isifana nalo uTrump, ngoba uTrump lokho akwenzayo wakhe yigebenga nje uthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona ukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali. Nxa wehluleka uphumelela kukhetho lwedlulayo, elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo. Balutshwana laba bantu. Imali yabi ngazende iyandi kangakanani kodwa kayisiyo ebalwa njengevoti. Amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ingamenza ukuthi awini ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresidenti ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Ikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Kesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacacile kahle njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani usebona ngani senqobile yini ukuthi kasazihluphi
Mr. Gandhi? Okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyani ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abang ngomakhelwana bakho ngabantu esiphila la besisebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu ngendulo umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalezingqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, ngumuntu omnyama uyiphikhala, uwazi ukuthi uTrump uhleke izilima, uwazi ukuthi uTrump kulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba abantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba ngathi uthi uyaqanjelwa kaba vumi ukubona usizi nje ukuthi abanye bangkhona sibe semadili bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebe ngesikade saqala kudala kuloke phila impilo yakhe yona le yobumenemene manje thina abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababungwe emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangela umuntu elengqondo njengaTrump.
Olo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gange.